Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga u-Evans Zininga ngokusiphathela indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 4 Mabasa 2023, igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
Salam.
Any person found to have engaged in acts of corruption, fraud or any form of crime will face the full wrath of the law. Government takes this opportunity to reaffirm its commitment to upholding local and international laws.
Uhulumende weZimbabwe uthi ukhathazekile kakhulu ngembiko yomfanekiso owe documentary ephunyiswe emsakazweni kamabona kude we Al Jazeera. Ngakho ke bazabotshwa bonke abavezwa yiyo abazatholakala besephula umthetho.
Laba yibo abazabe beconduct ama process ebafana lokuthi ke independent body enza ama election eSouth Africa noma iCommission yalapha kweZimbabwe.
Ivandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change namhla libike ukuba selikhethe idale elizahlolisisa ukhetho lwama primaries kubandla leli abalibiza ngokuthi Independent Candidate Selection Panel. Uhulumende wethule uluhlu lwamankampani asemiswa ukusebenzelana laye alichumi lantathu phezu kwalawo awanyakenye alichumi lasicamunwemunye. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi ukhathazekile kakhulu ngembiko yomfanekiso owe documentary ephunyiswa emsakazweni kamabonakude owe Al Jazeera. Kunje uthi uselaye inhlanganiso zakhe ukuba ziqhube uphenyo ukuze labo abephula umthetho babotshwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe ngumphathi ntambo obona ngokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa ekhuluma emhlanganweni lentathela izindaba eHarare namhlanje. Unkosikazi Mtswangwa uthe uhulumende kasekeli inkohlakalo eyenziwa ngabantu abatshontsha igolide.
Government takes note of a documentary titled Gold Mafia, which is currently being serialized by an international broadcasting channel, which purports to expose a network of alleged money laundering and gold smuggling in Zimbabwe. Government takes the allegations which are raised in this documentary seriously.
Uhulumende usebone idocumentary ethiwa Gold Mafia ephuma komunye umsakazo ethi kutshontshwa igolide eZimbabwe. Lokhu okukhulunywayo siyakhathazeka ngakho.
Uqhubeke sithi uhulumende uzabopha labo abacatshangelwa ukuba balecala.
Any person found to have engaged in acts of corruption, fraud or any form of crime will face the full wrath of the law. Government takes this opportunity to reaffirm its commitment to upholding local and international laws, including laws relating to financial transactions, the trade of gold.
Wonke umuntu ozabanjwa esenza inkohlakalo uzabotshwa. Sizalandela imithetho yonke egoqela ukuthengiswa kwegolide.
Umtswangwa uthe uhulumende uzimisele ukulandela imithetho yemhlabeni wonke yokuthengiswa kwegolide emhlabeni jikelele. Kodwa ingcitshi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi uhulumende kumele enze njengokutsho kwakhe ngoba udaba lolu lulakho ukuphazamisa isimo seZimbabwe emehlweni amanye amazwe omhlaba. Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Gift Siziba uthi uhulumende weZANU-PF yenelisi ukuqeda inkohlakalo.
Thina ke sikhulumile njengebandla ukubana ke indaba ke yokutshontshwa komnotho welizwe indaba etihluphele ikakhulu ke i-documentary ephume kwa-Al Jazeera ke emavikini adluleyo. Siyamukela uhulumende ethatha ihlelo lokubana kuyi-investigate ngenxa yokuthi sakhuluma thina njenge-tripoti ukubana idubo lwezimbabwe yindaba yokutshontshwa kwemali ikakhulu ke ngalaba abahulumende ngenxa yokubana i-documentary iyaveza sobala kubantu bonke ukubana bebekwazi ukubana ngobani abatshontsha imali more than 100 million ephuma elizweni ilanga ngelanga. So kuyatshengisa abantu bakithi ukubana ke into i-problem kwele Zimbabwe yindaba ye-corruption ukutshontshwa komnotho welizwe.
Lokho kusekelwe ngenye ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Msongela Ndlovu owebandla lezaphu.
Uhulumende ekhokhelwa nguMnumzana u-Emerson Mnangagwa uyabambeka, uphathekile kakhulu kulo daba lolo. Umbuzo wethu njengezaphu ukuthi uhulumende uzazi-investigator njani yena enguye vele ophatheka kulolu daba. Abantu abayibo ababanjwa lolu daba ba-aphontwa nguye upresident welizwe. Asibone thina isela lizi-investigator. Lokho kulihlazo ande siyazi ukuthi akulanto ezaphuma khona.
I-documentary le yethulwa ikuzigaba ezine isichiya abaningi bebambekwa ngaphansi ngokuhuquluzwa langokutshontshwa okwenziwa umnotho welizwe. I-Al Jazeera yethule isigaba sesibili ngeviki edluleyo esibonise indlela yokuthi igolide likhutshwa njani elizweni ngokungekho emthethweni lithunyelwe kwamanye amazwe okubikwa kusaziwa langezinye iziphathamandla zikahulumende lezi ezan-PF okugoqela umongameli welizwe. Ngimele isithu 7 niseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change namhla libike ukuba selikhethe idale elizahlolisisa ukhetho lwama-primaries kubandla leli olusungulwa kusasa. Idale leli abalibiza ngokuthi Independent Candidate Selection Panel lizabe likhokhelwa ngumnumzana Rashid Mahia, umlweli wamalungelo oluntu njalo engumgcinisihlalo womanyano wenhlanganiso ezizimeleyo we-Crisis in Zimbabwe Coalition. Ukuchasisa kabanzi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Gifto Stalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Thina sifake uRashid Mahia osebenza ke ngendaba zokubamba ukuthula elizweni ukubana bebe yibo abakhokhela i-Independent Candidate Selection Panel yethu. So bonke sebephiwe umsebenzi okuqala ama-nomination kusasa kuze kuyephela inhlelo, bazabe updata imedia ukuthi sebengaphi, kufunakalani, kuhamba njani. So yibo abe in charge, yibo abazabe beyenzisa i-process yethu ukuqala kwayo kusasa ize iyephela. So bala ama-commissioner abaphansi abamelayo kumawadi wonke angu 1978 ukuze umsebenzi wabo uhambe kuhle.
Ukuze uZulu akubambisise, commission yona le ekhokhelwa nguMahia umsebenzi wabo kahle kahle ngokwenzani?
Laba yibo abazabe beconducta ama-process bafana lokuthi i-independent body eyenza ama-election e-South Africa noma i-commission yalapha kwele Zimbabwe ibazabe beconducta ukuzwa okukhulunywa ngabantu iZimbabwe yonke jikelele. Ayisibo abazakhetha kodwa yibo ke abazalalela ukhetho oluvela ebantwini, yibo abaza-announce ukubana abaphumeleleyo ngobani indawo zonke jikelele.
Uma primaries ebandla leZANU-PF kugcineso kulokucokozela lokuxabana okuthize abakhulu kubandla sebewile bewiswa ngumafikizolo, kubandla lenu ngendlela elizaqhuba ngayo ukhetho alisoze lihlangane yini lenkinga efanayo, njalo kuyini okuzenziwa yiphaneli yabomahiya ukubona ukuthi kulabo bumenemene obuzenzakala?
Iphaneli leyi izabisi tshela ihamba lathi kubana kusibanga siphi esigabeni siphi ke ngokuhamba namuhla ke sesihambise ama-nomination form indawo zonke ukubana abantu belungiselele kusasa ngo-10 o'clock indawo zonke yabo kuqalisa ukhetho. Asikhangeleli ukuthi kuzalapho esizaqalisa khona ikakhulu nxa kuyikuthi ke abanye abamkhokheli ngabakhithwa ngabantu, thina sizalalela okuvela ebantwini. Asozisabisele abantu sibatshele ukubana hhayi lo elimkhethileyo kasimfuni, obazakhethwa ngabantu yibo esizabafaka ukubana bemele inhlanganiso yethu. Ngiyabonga.
Umnumzana Gifto Salo Siziba, ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change elizweni jikelele, sixoxe laye eseHarare. Ibandla lezaphu selikhuthaze uZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ukuthi aphume ngobuningi ayetshengisela phambi kwesonto yesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Hubert Angel eBoksburg, eJohannesburg, mhlaka 7 phezu kokuthinteka kwakhe kumsebenzi yenkohlakalo evezwe ngumsakazo weAl Jazeera. Umsakazo lo wethule ifilimu eveza sobala ukuthi igolide leZimbabwe lintshontshwa njani. Libese lisiyathengiswa eDubai lokuthi izigilamkhuba zingenisa njani eZimbabwe imali engcolileyo etholakale ngendlela ezingekho emthethweni bese siyayihlambulula ngokuthenga ngayo igolide leli. U-Angel ngomunye walabo abathinteka kabanzi kuli filimu. Sixoxe lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Amathuba okutshengisela kwelakithi siyancipha, ibandla elibusayo liya bulala lokubulala abantu nxa bengatshengisela ekhaya. Thina njengebandla sikhuthaza abantu bakithi bonke abasemazweni ukuthi basebenzise amathuba atholakalayo lapho kungela khona ukuncindezelwa kwabantu ukuthi batshengisele kubo bonke laba abaphathekileyo kudaba lokuweba ezomnotho, especially lapho abaphatheke ngodaba lwe-gold looting evezwe i-Al Jazeera. Ingakho-ke thina sinxuse umuntu wonke waseZimbabwe, not abebandla lezaphu ngoba kulani lezaphu lo ngomuntu wonke waseZimbabwe ukuthi sizotshengisela sibonise ukukhonona kwethu ngento eyenziwa ngabantu laba.
Ukutshengisela lokhu likuqoqa kwele South Africa kuphela yini kumbe kukhona la kwamanye amazwe?
Sinxusa wonke umntana enhlabathi, wese mwana wevu, kwese kwamuri, yonke indawo, ngabe kuse-South Africa, kuse-England, kuse-Canada, kuse-Europe, wonke umuntu akabophe ijambo, kayihlome, ihlasele. Sesikwalile lokhu thina, siyakwala, siyakuphinda njalo siyakwala. Laba bantu abatshontsha umnotho welizwe, omama besifa bebelethe ekhaya, abantwana besifa kungela mithi, ama-pensioners lama-veteran ethu esifa bengelalutho abalutholayo besebenze gadala leminyaka eminingi, kodwa sibona abafana abangasebenzanga lutho bembuluza ngey'mota, bembuluza ngezicathulo, betshengisela ngegolide. Enough is enough.
Abezanu PF bathi ifilimu le iqoqwe izitha zabo ezizama ukungcolisa ibandla labo phambilini kokhetho.
Hayi, lokho sikujwayele, vele besikukhangelele ngoba konke okubi ebakwenzayo bezanu bayadinga lo muntu abangamsola, baza kuthi lokhu ngama-sanctions pheceleze, hayi lokhu kwenzela ukungcolisa thina. Bona abavumi ukuthi vele bangcolile, thina siyabazi bangcolile, balamacala. Bazo bakuvuma ngo-2017 bekhipha uRobert Mugabe, but bona hayi vele ubesebenza lamasera lezikliwe. Kodwa jikijiki uzakuthi bazokujika bethi ngama-sanction. Khathesi bayakwala lokhu bathi hayi ngobani abafuna ukusingcolisa. Asoze sikumamele thina lokho ngoba siyazi ukuthi ngabantu abazingcoleleyo, balamacala wabo, bayakhuluma bodwa kumavidiyo.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, yisikhulumeli sebandla lezaphu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump usezinikele emthethwandaba wase-New York ukubana azwe icala aletheswayo. Lesi yisehlakalo sakuqala kumbali yelizwe lemelika okuthi owake waba ngumongameli amiswe phambi komthethwandaba embalini yelizwe. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken, ufike eBrussels kwele-Belgium ukuyangena umhlangano womanyano owe-NATO, lapho ele-Finland likhangelelwe ukuvunyelwa ukuba libe lilunga lalumanyano. UBlinken ukhangelelwe ukuhlangana lenkokheli yomanyano owe-European Union ukuze bahlaziye ukuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhulumende wethule uluhlu lwamankampani asemiswe ukusebenzelana laye alichumi lantathu phezu kwalawo awanyakenye alichumi lasificamunwe munye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqina ngokuthi uzimisele ukubona ukuthi intengo zingabizi lokho ezikhuphuka kanye lokubisela ukuthembeka kundlela amabhizinisi elizweni asebenza ngayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okwamanje idola elilodwa lakwelemelika lithengwa ngenkulungwane lengxenye yamadola eZimbabwe emkambo omnyama, kukanti emkambo webhanga lelizwe kusilinganiso seviki edluleyo belithengwa ngamadola aphansi kwenkulungwane i-$929 zimdollars. Osomabhizimusi abaningi bakhala ngokusilela kwedola lakwelemelika okuyilo abathenga ngalo impahla zokuthengisa, kodwa impahla zakhona bezithengisa ngedola leZimbabwe. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, ukhuluma ngezizathu ezenza ukuba amakampani athenge imali emkambo omnyama.
I-push factor yemali iyi-1, demand and supply. So akula rate elizakhwela as long as kungela supply yemali. Uhulumende yena either nxa imali ingena kumarket esingathi yona i-new money, ARTGS, it should be either met by a demand or in terms of amanye ama products or an increase in ama inflows away for it. Outside of that, vele imali izagcina isishoda.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi, National Consumer Rights Association inakora, uthi uhulumende kumele enze kube lula ukuthi amabhizimusi athole imali yangaphandle.
Imbangela yokuthi amankampani agcine siyadinga imali emkambo omnyama yokuthi kayitholakale emabhenki ngendlela efanele itholakale ngayo. Kanti ke njalo nxa sebethenge imali emkambo omnyama kwenza intengo yezinto lezi abazithengisayo ziye phezulu, ngoba phela imali iyadula emkambo omnyama. Into ezalungisa zonke lezi zinto yokuthi kube lula ukuthi imali itholakale emabhenki, abantu bakwazi ukubhenka bayidizuze imali bayithathe ngaleso sikhathi beyidinga. Ngaleyo ndlela konke kuzalowo.
Umnumzana Thomas Ngwenya, usomabhizimusi wakoBulawayo, uthi ukutholakala lula kwemali yakwamanye amazwe kuzathuthukisa amabhizimusi njalo kusebenzeke lula.
Into eziqakathekisayo ukuba khona kwemali, imali yakwamanye amazwe, ngoba yiyo evele isebenza. Nxa ingekho le mali kusho ukuthi lathi amabhizinisi ayi phambili, aqhubekele phambili. Nxa singathola ukuthi imali yamanye amazwe siyithola lula, singayitholi emkambo emnyama, ngela semabhanga siyithole, amabhizinisi azaqhubekela phambili kuhle. Ngaphandle kwalokhu kuzaqhubeka kulobu gwelegwele, abantu besiyadinga imali kwezinye indawo ezingayisikho emabhanga, imali ibilokhu ephethe itholakala kanzima.
Embikweni owethulwe yisiphathamandla sokuphathwa kwemali kahulumende, umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende udaniswa ngamakampani alokhe ediliza umnotho welizwe njalo nje. Uqhubeke ethi kulandela ukumiswa kwamanye amakampani ngolwezi nyakenye, ukwenza lokhu kuqhubekela phambili ngamanye amakampani asebenzelana lohulumende, okuyinto ebisela emuva imizamo yabo yokuthuthukisa umnotho welizwe. Uncube uqambe ngamabizo amakampani asemiswe ukusebenza agoqela Okesha Designs Private Limited, Renet Technology Private Limited, Malfran Investments Private Limited, Diflo Construction Private Limited, Stamen Investment Private Limited, Guide Marketing Private Limited, Nordship Investment Private Limited lamanye. Uhlangothi lwebhanga lesizwe ele-RBZ elilawula umsebenzi wokuphathwa kwemali ole-Financial Intelligence Unit, FIU, luthi solunanzelele ukuthi kule mali ezisetshenziswa ngamakampani lawa ukukhwezela umkambo omnyama yikho eze wathatha inyathela lokuthi uhlangothi olubona ngokutholakala kwempahla zikahulumende olweProcurement Regulatory Authority of Zimbabwe iPRAZ lukhiphe lawa amakampani eluhlwini lamakampani asebenzelana lohulumende. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe sokudala ukuba indawo eziningi elizweni zithole ugetsi okwamahola ayisithupha kuphela ngelanga. Abasakhulayo bakhala ngokuthi lolu dubo luphazamisa amabhizimusi abo, okulamanye aseze evalwa ngoba bengela ezinye indlela zokuthola ugetsi. UTobias Mtsingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Abasakhulayo ikakhulu labo abalamabhizimusi asachathulayo bakhala izimathonsi ngodubo lokusilela kwamagetsi abuya ntambama abantu sebelele njengesela. Omunye osakhulayo njalo elima amatamatisi lekhabitshi eShepton Estates eseChegutu, unkosikazi Rumpitsa Matonga, uthi lolu dubo soludala umonakalo omkhulu ezingadini zakhe.
Asakwanisi even ukuthi sisebenze, nxa sokucitshile sokucitshile, sekumele sidinge i-generator and khathesi sokumele sifake futhi isolar and isolar ziyadura, so indaba yamagetsi yahlupha isibisela ngemuva kakhulu.
Uyakhala layo umnumzana Phumulani Mpofu olebhizimusi lokuthunga kobulawayo.
Mzingwa, so nxa amagetsi engekho ngapha ulama orders ama-clients, uyathola ukuthi kusuka kube nzima ngoba nxamagada ngahamba itmeans sokumele ume ungasayenzi lutho, uluze lindlela ukuthi amagetsi aze abuye. Manje ahamba phela isikhathi eside okudala-ke ukuthi amabhizimusi ethu njengabatsha angaze ahamba ngendlela efanele esiyikhangeleleyo.
Wengeze njalo uMpofu ethi abasakhulayo balaso isifiso sokuba lezinye indlela zokuthola amandla kagetsi, kodwa akukho lula kibo.
Sezama ukuthi sidinge bona labo sola, but bayadula. Ukuze ube le sola evuma ukuphakamisa imitshina yokuthunga, kumele ube le-inverter enkulu, so kunzima.
Omele amalungelo abasakhulayo njalo yinkokheli yenhlanganiso yabantwana bamaqhawe elizwe, e-Children of National Heroes, yena engumntakamuyi uGeneral Stephas Cele, uBelinda Cele, uthi ontanga yibo abaphethe amabhizimusi amaningi, okutsho ukuba ukuswelakala kwamagetsi ubuyisela muva intuthuko yomnotho welizwe.
Kuya-affecta i-efficiency ye-business nxa amagetsi enganatholakali ngenxa yokuthi ontanga ithi phela laba thina esebenzisa internet sebesithengisa via Facebook, Instagram. So kukibo bona abadala uhulumeni la yena uzesa ukuthi kube lokuzwanana khona umphakathi lathi thina ontanga sibe lokuziphilisa njengobana singabantu abakhuthazwayo ukuthi sibe ngabasebenzisa izandla zethu.
Umnumzana Methuseli Moyo ofundisa ekholishini le-National University of Science Education, NUST, uthi lapho okulohlupho khona, kukhona lakho ukuba lamathuba, njalo kumele abasakhulayo badingisise ukuthi bengaphila njani phakathi kodubo lwamagetsi.
Kuningi abangakwenza abatsha kwesinye isikhathi bengadinga indawo, kule ndawo ezingacitshwayo amagetsi ezingathi ngama-industry. Nxa kobulawayo kulabo Kelvin, o-Kelvin North, okunye abangakwenza ukuthi maybe bahlanganise izimali, bethenga ama-generator amakhulu akwanise ukuphakamisa imitshina besheye. Okunye futhi abakhayela amathuba azevulwe ukusweleka kukagetsi, zikhona izinto ezinjengegasi.
I-Studio 7 kayenelisanga ukuthola umbono wenkampani yezesa ngoba iziphathamandla zali inkampani bezingabambeki kumakhalekhukhwini. Kodwa umphathintambo wezamafekithali uDr. Sekisayi Nzenza uthi uxoxa sikhathi sonke lomunye wakhe umphathintambo wamandla kagetsi ukuze indawo zonke ezifuna ugetsi ongahambiyo ziwatholiswe. UDr. Nzenza uthe lezi ndawo zigoqela ama-industry awochago, isamende, abagayayo labanye. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Efi Ncube uthi ukusebenzisa amanye amandla kagetsi kwenza ukuthi okuthengiswa ngabatsha kudule ngoba kukhweza intengo yokulungisa okubuya kubakhiphe ebhizimusini.
Okudingakalayo ukuthi kwenziwe ukuze izinto lezo zilungiswe ukuthi kuqiniswe ezomnotho ziqinise ukuba lamandla kagesi. Uhulumende kumele abone ukuthi kagxili kuphela ekuthini sibe lamandla kagesi atholakala evela emanzini kumbe emalahleni. Kumele kusetshenziswe umoya, kusetshenziswe ilanga. Kanti kuyadingeka ukuthi uhulumende abancedise njalo osomabhizinisi ababatsha abasakhulayo ukuthi indleko zingayiphezulu lezi eziphathelene lokuswelakala kwamandla kagesi.
Ilizwe lidinga ugetsi ongaba ngama megawatts phose inkulungwane ezimbili, 1700 megawatts ngelanga, ukuze zonke indawo ezisebenzisa ugetsi zithole lawo mandla. Kodwa inhlupho ezigoqela isikweleti samagetsi esedlula izigidi ezilikhulu zamadola eMelika esingakabhadalwa emazweni agoqela iSouth Africa, Mozambique, Zambia lamanye, lodubo lokusilela kwamandla kagetsi emazweni asezansi kweAfrika aweSadak, iZimbabwe ikhanya izaba semnyameni okwesikhathi eside. Yimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Zakhamizi zeGusu eNyama Indlovu eMathebeleland North zithi sezitshaywa ngumoya okwamanje kulandela ukuhlaselwa ngabadinga abathakathi abaziwa ngokuthi ngoTsika Mtanda kumaviki ambalwa edluleyo, njalo bathemba ukuthi abasoze baphenduke futhi ngoba besethusela izakhamizi njalo bebathathela izifuyo lemali. Umnumzana Decent Ndlovu isakhamuzi salindawo uchasisa ngokwenziwa ngoTsika Mtanda laba athi basebenzela endlini kaSobhuku. Kodwa uSobhuku walindawo unkosikazi Grace Mpofu uthi abantu abaphoqwa ukuthi baye kuboTsika Mtanda. Lokhu kugcizelelwe nguCounselor Johannes Sibanda wakulindawo. Umnumzana Ndlovu uthi ngempela abantu bayazikhethela, kodwa kulokwethuselana njalo kufanele bafundiswe amalungelo abo ukwenzela ukuthi kube lokuhlalisana kuhle esigabeni. Asenelisanga ukukhuluma laboTsika Mtanda labo induna, amapholisa kumbe umdlisa walendawo ngalolu daba. Idale labaphathi intambo bakahulumende ele cabinet lanquma ukuthi ukusebenza kwaboTsika Mtanda emphakathini akukho emthethweni, njalo kufanele amapholisa labakhokheli bomdabo bengavumeli ukusebenza emphakathini. Live talk namhlanje The Connection sihlaziya ngokwebiwa kwegolide eZimbabwe kanye lokungeniswa kwemali elizweni ngaphandle komthetho, i-money laundering, okuphuma ku-documentary yomsakazo kamabona kude Al Jazeera. Ngehlukani zihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende weZimbabwe uthi ukhathazekile kakhulu ngembiko yomfanekiso owe-documentary ephunyiswa emsakazweni kamabona kude Al Jazeera. Kunje uthi uselayo inhlanganiso zakhe ukuba ziqhube uphenyo ukuze labo abephula umthetho lababotshwe. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Sitha sidibaneni njalo kusasa kusihlwa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.